sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni jikelele e-IMF World Bank Spring Meetings enzelwa eWashington DC khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owayesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngokubikwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla. Inkokheli zomdabu yizo ezizakhokhela lolu hlelo, njalo namuhla bekulusuku lokugcina olokubhalisa abadinga usizo lokudla. Esikhathini esedluleyo uhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID lezinye inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ziveze ukukhathazeka ngenxa yokusetshenziswa kokudla okulwa impi yezombusazwe. Ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuthi ilizwe lidinga izigidi ezimbili zamadola eMelika ezokuphathisa abalambayo. Umthwanga wethu lelumbiko emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare.
The party will be superintending people at the village level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla lizakuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sisukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla sizinikele ukunqoba impi yendlala le.
Umnumzana Chris Mthangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loncedo olokudla lowaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abomjamu, abalisa, osobu izinduna, abantu ababeshonipha ngale muva, iningi labo kade sibabo bakhona abahayiqonda, iningi labo ezibabo kade sebaguquka baba ngabantu bekhohlaphathe nale butha yezamthetho. Abantu abaningi ngabanenzela ukwenza wabo sebegidima ezamthetho sebekhohliwe ukuthi bona bangabathungameli bomjamu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balokubhala ukuthi ambe nxaso kunyewo ezandleni zalaba bantu kunengozi yokuthi abantu abangasebezamthetho bazadondani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali esakho sokuthi lowazoyizankile kusobala zama ukuzenza wakhona kwezinto athole ukudla khona kwana sibona ngathi kuyikuphamba lenkingelo okuzaphamba nosengelo okuhamba uhlelo lo.
Sizwe isikhulumeli seZANU-PF ubaba uChristy Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU-PF njengangokufihla sesenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayathi ukuthi eZimbabwe iZANU-PF uhulumende weZANU-PF sosizayiza lezonkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU-PF nalabantu abakuhulumende. So-ke ngamthanga ukhuluma njalo akusimangathi sikakhulu thina kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala and eqinisweni ukuthi nxa kuthi ibandla leZANU-PF selizathungana kumbe seza lezinkulumo iqiniso ukuthi izintina lazo nezesizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ubungcono bazo kodwa ke zizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintando yezamp f ukanti uhlelo lokudla lokubalinikwa abantu bonke kungelandaba ukuthi umuntu lowo ungashipati ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha ezimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo ngokunjalo kulilungelo siyaba bahlali bezimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokudla ngenxa yokubana izulu alinanga kufanele sonke sihlelo ngokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende loyo engohulumende wethu
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathise labasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani
Well, eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kathi esiningi labantu amakhampani awabo siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi se-70 isikhathi less than 10% abantu bona abangabantu yibo abantu abathathiweyo iningi labantu leli iqukalo eliningi lelalithathwayo abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthengisa kona zenela abantu so abantu abaningi badonsa ungagala ezindlini lapha khonapha ematiko obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaliroti bazakuhlabikana ngalelo suku so kuyadengisa ukuthi kule ndingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni
Umnumzana Amra Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezigoqela umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usiba lukhulu webhanga elikhulwele lizwe la Reserve Bank of Zimbabwe labanye basemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho womhlaba wonke jikelele lamazwe IMF World Bank Spring Meetings eWashington DC usiba lukhulu webhanga leRBZ umnumzana John Mushavano usemhlanganweni lo okokuqala selokhi engene ngeviki ephelileyo esikhundleni lesi umshavane esanda kungena esikhundleni wethulele abantu bakwele Zimbabwe uhlobo lwemali olwe Zimbabwe Gold kumbe iZig ethakazelelwa ngabakubandla elibusayo kukhangelelwe ukuba uzakhulumisana laba IMF labe World Bank ngesikwelede seZimbabwe kambe kuzaphumani kunkulumo ezakwenziwa ngabeZimbabwe leziphathamandla zamabhanga la ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Patterson Sibanda okubandlela ibusayo othakazelela ukuhlolisisa ezomnotho
indaba yalokho kwabo monetary fund besana le-RBZ mbona kungasinceda kakhulu ukuthi labo bakuzwisise ukuthi iZimbabwe ifunani siyakwazi ukuthi America layo lama-interest o-Russia balama-interest o-China balama-interest o-Korea balama-interest leZimbabwe thina i-problem yethu ukuthi sasuka saba too much of an industrial hub sangadevelophi asila infrastructure eqinileyo ama-industries avalwa ngabanikazi abasebezondele ukuthi lathi sifuna okungokwethu now asingeke saba lilizwe elisebenzisa amabond mchokotsho ku-RTGS imali esingayaziyo lokuthi imeleni sifuna imali yokuthenga ngayo iZig awuboni-ke i-right ngoba kayifaki idollar phakathi kayifaki iyen phakathi ibiza iZig ithi Zig Zim Gold so which means iZig imele ibe ne-power ngoba siyelekanise le golide esilalo emabhenki lesilalo phansi can you imagine 2 million people esivuka siyadinga singaze sidobhe ipoint umuntu eyodwa egolide iyasigcina eZimbabwe okukhona ukuthi thina asithembane nini njengamaZimbabweans sibone ukuthi ya iZig le siyayipromota imali yethu siyigogose sithenge i-US dollar kathesi ungathi uyakhangela idollar langikhona lidabukile alisebenzeki imali yangikhona ayitshintsheki ilizwe bani singahlala singela change hayi eqinisweni kodwa abantu ake sivumeni yebona yesisempini yomkhonomi kodwa asivumeni ukuthi lathi singabantu singamaZimbabweans silokwethu okusukumeleyo
yes banda manje ubona zani kuyaphumani khonapha ke emhlanganweni we-IMF le-World Bank lesiphathamandla ze-RBZ xa sikhuluma ke anto yakwazithi iZimbabwe ilesikwelede esikhulu kakhulu siyafika khonapha kuma-17 billion kodwa kuyalungiswa yini khonokho ngapha kubanjwa izigi ngapha kuxhokolwa lokhu nalokhu kuyalunga yini khonokho usibanda
niyakuzwa dube esintwini sithi kuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Nxa kuvele kungela kukhulumisana kulanto engaphuma. IZimbabwe kayikhulumisane le World Bank le International Monetary Fund. Bonke la bonke abakoleta akulalizwe lingela square. Isquare does mangalisi. Igolide silalo la singalidinga kuhle kuhle ngokuthembana njengoba ngithilo ngaphambilini ngokuthembana babantu. Igolide leli liyabhadala isquare within a day. Mina ngibona kuzaba lempumela ikakhulu nxa kuyokuthi bahlangana. Okubi ukuthi kuthiwe asisadlali lawo ngayo emadumbeni ufike ngakibo kamngane wakho akuxoshana nisadlali lawo uyezwa njani. Kodwa ngabuya likhulumisana angithi labe likhulumisana imloda libonisana. Laba abacebisa isikuthi bayakhona ngaloku yatshelana ukuthi siyalincisha lokhu siyanciba lapha siyasanctiona lokhu siyakwenza lokhu. Okukhulu ukuthi akukhitshwa ama-sanctions abantu basebenze njengomhlaba. I-America la ithatha umnotho wayo njengoba ifuna lowo mnotho lapha eZimbabwe. Lathi sisale sinothile siphile singabantu sifanana ngokulinganayo.
Mnumzana Patterson Sibanda okubandla lezano PF njalo uthakazelela ukuhlolisisa ezomnotho. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Ake sizogibbs Dube xoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungule ezomnotho ekwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvele kulobudlelwano phakathi kweZimbabwe le-IMF ngoba sile squared esikhulwana phinde kula athwa ngama-special drawing rights. I-IMF kayisiyo inhlanganiso ehambelana lezombusazwe obawo njengokwemali. Kutho ukuthi kuqakathekile ukuthi loba nxa usiba lukhulu owesiphala seZimbabwe eseguqula imithetho ihambelana nemali, hayi kahlale phansi lezikhuthamfundo lezazi ezikhuluma ezemali ukuze anikwe laye abone omunye umngqondo otshiyeneyo.
Ye, singathi kodwa nxa bebuya khonapha-ke bezebonana leziphathamali lezi-IMF kanye leze-World Bank kuyaphumani nxa sikhangele iZimbabwe?
Ye, into ephela ukuthi nxa sikhuluma ngesikweleti esangaphandle esithi yona yi-international debt kusoba lukuthi uhulumende wethu adinge indlela yokuthi isikweleti sakhona sibe lula. Abasoze batsho nje bona ababuya khona kodwa nje anje lathi siyazi nje ukuthi isikweleti sesikhulu. So singacabangela nje ukuthi kungaba lokukhulumelana ukuthi engxenye ukukhitshwa okwenziwa izimali zakhona ezesikweleti zikhitshe zilutshwana. Kodwa ukuxolelwa hatshi angikhole ukuthi singaxolelwa isikweleti sakhona ngoba sesile sikhathi singakahlawule
yes, siyabona njalo ke ubaba uJohn Mshabane kuya ngapha ngesikhathi izigi kungasakhanyi lokuthi limi ngapi nxa sikhangela khonokho-ke okuthiwa ngama-exchange rate angkhona. Abanye bathi 1-17, abanye 1-14, abanye bathi njani. Pho nxa kunjalo sibili kambe bayakhulumisana bethini nge-currency yeZimbabwe nale?
Uyena uJohn Mshabane uthi yena uthi angincintisana lokunqoba umsika omnyama. Mina angiboni kule nkinga mfowethu ukuthi nxa imali ithengiswa emsikeni ovulekileyo lama-bank lawo ele-rate awo ama-rates ayatshiyana. Loku ungazwele e-South Africa usithi uyathenga ama-rand uthwele amadola uzangena ama-bank atshiyeneyo ama-berudi change atshiyeneyo bayebe behlawula okutshiyeneyo akwethusi. Okuza kwethusa nxa i-rate yakhona isiphezulu sitsho thina i-rate esemsikeni emnyameni. Kodwa angiboni ukuthi ngaba lenkinga ukuthi okwakhathesi i-rate engaphandle i-pijampichana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho ukwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Weziphathelane leMelika owake waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethwandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Lokhu ngokuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe icala lobugebengu. UTrump kuthiwa wapha imali engamadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-130,000 igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen yena oso agwetshelwa icala linye. UCohen laye ngomunye wabafakazi kuleli cala. Namuhla bekukhethwa abazaphathisa ekuthonisweni kwecala leli ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Uma ukukhangelisisa from just nje ku-behavior yabantu ungacishe uthi awulacala lapha abantu abaningi banokuthandana labantu lanani, but into ekhona eqhakathekileyo yikuthi kulezimali ezaphumayo ukuvala ukuthi uStormy Daniels akhuluma udaba lolo, and lezo zimali kukhanya ungathi imali zakhona zi-interfere le-Campaign Finance Act engavumeliyo ukuthi ungenza into ezifana lalezo like ukusebenzisa imali ye-campaign for vote buying or for suppressing ikuvala i-news ezingathi azikubeki ngendlela enhle ebantwini. So uTrump, yes, imali le wayibhadala, and singazi njalo ukuthi uzoplida guilt ukuthi uyavuma ukuthi hayi imali ngayibhadala, noma uzoqhubeka ezama ukuqamba amanga esithi le mali yayingeyama-legal services yayenziwa nguloya wakhe. Uloya wakhe unguye na ose witness for the state evuma ukuthi hayi imali le uTrump wathi ngiyibhadalele umuntu ukuthi angakhulumi. So abantu bathi if abantu abaningi bebekwazi lokho before i-election ka-2016 babe ngeke baze bamvotele uTrump.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uTrump uzatholakala elecala na nxa sikhangela ubufakazi lalokho sekukhulunywe phambilini kwalelicala?
Well, sengingathi ekutholakaleni elecala kuzodependa jury, ngoba siyazi ukuthi umthetho wala e-America ukuthi ugwetshwa ijury. Ijury yiyo edecidayo noma ulecala or awunacala. So siyazi ukuthi abachuchisi bazoqhubeka batsho bona bayibeke indaba yabo the way abayizwisisa ngakhona lama witness abo abalawo batsho ukuthi uTrump waphambanisa lapha lalapha, and then idefense kaTrump layo izoza itsho ukuthi izinto lezi ngamanga noma liqiniso, and njalo batsho whether umthetho wephulwa noma awuphulwanga. Kodwa okusalayo ekugcineni ijury yizodecida, and into ephambanisa kakhulu ngodaba lokuthi decida ijury yiyo leyo ukuthi umuntu oyi-one kuphela angakhona ukuthi atshintshe udaba lonke, ngoba oyi-one angahlakavumelani lakho ukuthi lecala then icala lonke then uzotholakala ngelacala. So sizodependa ngejury ke lapho.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngolunye udaba oluphathelane lezeMelika, uhulumende wakele Israel uthi uzaphindisela kulandela ukuhlasela okwenziwe yi-Iran ngomgqibelo. Kodwa umongameli Joe Biden weMelika utshele i-Israel ukuthi ingaphindisela njalo, iMelika ayisoze ingenele kulimpi. Inani labantu baseZimbabwe asebebanjwa ngumkhuhlane wechukela owe-diabetes low high blood pressure libikwa seliqonga okwethusayo. Lokho kubikwa ukubangwa ukuguquka kwempilo okugoqela ukudla okucholekileyo kakhulu njalo lokungeluli imizimba ngemfanelo ama-exercise. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe okwamanje ubhekane lodubo lwabantu abaningi abasakhulayo labadala abalomkhuhlane wechukela le-high blood pressure. Izibhedlela zikahulumende ziyehluleka ukunika izigulane imithi yokwelapha imikhuhlane lo, okwenza bezithengele amaphilisi endaweni ezithengisa imithi. Isakhamuzi seChabalala koBulawayo, unkosikazi Catherine Manga, uthi ulomkhuhlane wechukela o-high blood pressure kanye lowamathambo.
Mina ngilomkhuhlane wechukela i-BP, amathambo. Ngiyacha empilo. Hayi empilo yasiphatha kuthi kodwa udubo ngudubo ukuthi siyashorwa sesithathela amaphilisi avandi ethenga. Konapha ula mali yokuthenga maphilisi. Kodwa hayi amadokotela yasiphatha kahle. Amaphilisi akhona fifi wodwa. Afuna $16. Ngiyafaka wemathambo. sifuna manje $21 kona fangina mali
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ndlovu uthi laye ulemkhuhlane efana xathu lekankosikazi Manga
hayi imkhuhlane ehlasela umuntu esekhulile ibamnenga mina ungiqinisa kakhulu ukuthi singufa kwamathambo ngilale ichukela le BP ayanathi ayinganathi izinto ze-Greenwelt kwaba ngani ukuthi icosolo kusiba ngani ukuthi wasokuphele du but uphinda kuvuke
osakhulayo unkosazana Silindele Ncube uthi usanda kubanjwa umkhuhlane wechukela
sugar diabetes ngelapha metformin yoyinginathayo ayikuthi mina vele ngangithanda izwisi vele ngithanda into ezimnandi so ngangakwazi noma ngingadlanga ngangithanda ukudla okumnandi kodwa ngezwa ngilesiyezi ngangithaba likhanda ngaba lesiyezi
ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba alondoloze ukuhlanzeka ukudla kuhle lokwelula umzimba sikhathi sonke enye yengcwethi lezi ngusikhwica mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele
uzokuthi umkhuhlane we diabetes low twayichukela uthi twayikhwelile umzimba uyawusehlulekayo ukuthi ubambe ulungise kuhle iqondise ichukela emzimbeni wakho kulo sitho okuthiwa i-pancreas siyabe singasayekhiphi-ke into okuthiwa i-insulin kutholakala abantu abaqatha njalo abenemzimba emkhulu uhambelana lowe-blood pressure yikho kuqakatheke ukuthi abantu bebe-exercise bengazi baba izidudla kakhulu bengazi ukudla oku-refined kakhulu okwesikhiwa
akwaziwa ukuba bangaki abantu kwele Zimbabwe abalemikhuhlanele inhlanganiso yamazwe omhlaba eye World Health Organization ithi kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyafika umnyaka ka-2019 inani labantu abalomkhuhlane we-high blood pressure lakhuphuka lisuka kuzigidi ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 650 million layafika phose i-billion lengxenye i-1.3 billion inhlanganiso le ithi umkhuhlane wethukela lawo usuhluphile emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni aswelayo okulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million abalesifo lesi ithi abantu abayisigidi lengxenye 1.5 million babulawa umkhuhlane wechukela ngomnyaka emhlabeni wonke jikelele ngimele umsakazo we-studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC. Emily Kam. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabaleleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ninjani basakazi bethu abahle, ngiyaphila njalo ngiyavela, noma nje ngingakaze ngizwe ngiba zifundwa izicelo zami noma izikhalo zami. Sengithemba ukuthi ngolunye usuku nami hayi ngizozwakala emsakazini. Siyakhala Studio 7, siyakhala nyazani PF. Bantu umntwana ongakhali ufele ngembelekweni, sesihlukumezeke kwenele, nathi sesidinga ilizwe lesithembiso, siyalidinga singabahlali, singabantu basezimbabwe. please. Sengathaba abaphathi noma ngithi abaholi bezanupf nabo bonke abayilandelayo yobakithi, sengathi bakithi inhliziyo zabo ngezinye imini ungaphuma usathane abanawo bezwe izikhalo zabantu. Siyakhala ngezanupf, enough is enough. Sesibekezele kwenele, asisayidingi, please zanupf. Dedelana abanye ngoba inhliziyo zenu ezezimbi abanazo azinobangenisa ezulwini. Lokho bakwenzayo kuyisikujezisa izakhamizi abantu basezibabaningi kanje begcwala umhlaba ngenxa yezanupf. Izikhalo zalabo abantu zizobizwa kubona ngisho sebedlule emhlabeni, ngoba le nto abayenzayo abezanupf nabalandeli bayo nabaholi bayo ifana nje nombhukazwe lento abayenzayo. Ngiyabonga Studio 7.
Amathona emsakazweni omuhle. Siyabonga ukuthola izindaba ezilohlonze. Sivela khonapha kuStudio 7 ezindana zonke ejikelele izweni sezimbabwe. Kade kunganjani bakithi, bakamthakazi ukuthi khonapha nxa singabe siphawula imbono yethu kube le ndawo kumbe ngithi amalanga lapho elamukela khona imbono ebhaliweyo, kungasima voice, imbono esingabe siyifake sithe sakuthayipha nje amafitshane sabhala esikhathini. Abanye ukwenza ama-voice kungani kuyabahlupha, kunganjani kube le ndawo lapha esithayipha khona sibhale kube sokubalwa njengamafitshane. Igama lami ovukaniso Sekezi Mapisa.
Sakubona basakazi, linjani? Mina okhulumayo ngungedla wansuku asilankosi okuthiwa yimutapa evela emashonaleni. Lokho ngokwemashonaleni uzoba inkosi yemashonaleni, naye upresidenti uMnangagwa ngowemashonaleni not emathebeleni. Lokhu abahlale bekwazi konke ukuthi ngeke bafa baba zinkosi noma opresident kwemathebeleni. Sizokulungisisa lokho.
Sibonge ithuba, sesivela kuphasike emakhaya. UForestwood ufile ngendlela emangazayo, uzibuza ukuthi kanti o-MP bonke laba abayemathebeleni umsebenzi wabo ngwani njengoba sebengenile manje bathuli zwi. Umgwaqwana ubonile, ufile. Okwesibili esikunanzelelayo kupolitics, i-ANC seyi-adopte isitayela seZanu esokusebenzisa amakhoti ukuhlala embusweni. Bavimba uZuma manje khonokho bekusenziwa iZanu ivimbo kasukweli. So i-ANC leZanu sokuyinto eyi-1 baza kubona lawa ama-South African anti sisuke eZimbabwe manje esikubona kusezini. Izanu PF isembusweni nje ngokukhohlakala kwamakhoti eZimbabwe. Ngiyabonga uMasenga kobulawayo ephumula emadokeni.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela isimo sendlala embi edalwe kungani kuhle kwezulu ngenxa yesigudumezi ese-El Nino esokuguquka komkhathi. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Chris Mthwangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni we-IMF le-World Bank e-Washington DC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaboka Ncube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.